baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani selukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-6 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo kahulumende obonanga esiphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo ukhetho lwama-by-elections.
Lobudlawudlawu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo ubukhokheli lo.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC.
Bekungelanto abayenzileyo akuhluphana nabo kwamapolisa. Amapolisa kweyi ukuthi amapolisa bebesithi bathengisa endaweni lapho ungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona.
Ivandla le-CCC lilandula imbiko ethi imbiko ehazwe ebulenjini eyokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba esola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi izwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution.
Umdlali wenguqu yabesifazane wayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lelama Warriors unkosazana Rufaro Machingura Gaseko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo kwezinye izigaba zelizwe kuqutshwa ukhetho lwama-by-elections. Abanye abesifazane balimala kulolu dlakela njalo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lihleze lisithi amalunga ibandla le-ZANU-PF yiwo abangela ubudlwangudlwangu lobu. Kodwa unkosikazi Nyoni uthi ngumlando wamapholisa ukuthi abophe abadala amacala kubonakale ukuthi ngobani. Kungqoqo ayiqhubelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosikazi Nyoni yena omela inkayi North edalelwe ephalamende njalo engowebandla leZanu PF ukhuthaza abazali ukuthi bondle kuhle abantwana ukwenzela ukuthi bengangeneli udlakela kusasa njalo bengahlukuluzi behlukuluzana ezindlini.
Donselo mama umuva iloko kuthiwa yi-domestic violence kumbe sithi ubudlwangudlwangu ngekhaya. Lobudlwangudlwangu lapha sesiya kuma-election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo ubukhokheli lo. Ubukhokheli ngumuntu omalaphana, umuntu wathi ye ngizamvotela ubani ngezenzo lezi lalezi laleziyana. Asibathandi-ke zihlobo zami abantu abadinga amandla epoliti, abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu, ngokutshaya abanye abantu lange-violence. Lokho sithi arch makungenzakali. Bomama asicebenini, singabona nje kulezinto ezinjalo siziripote. Njalo umuntu onjalo oyabe kutshaya kumbe kutshayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kutshayile phele isilonda sakho siyafaka siyene khethweni ngokuthula. Umuntu wonke emelaphana akengise ubukhokheli bakhe, abantu babuthenge ngevoti yabo, hatshi ukuthi abesetshaya abantu abathintele esibayeni. Asizonkomo phela. njengabantu abacabangayo kumele siphiwe ixesha lokubanga ukuthi umkhokheli wami nguphi njalo ngizamvotelelana. Okokugcina ke i-child abuse le child marriage ukuthi umntwana omncane ole 8 years, 9 years, 13 years, 11 years njenge sakubona nyakenye akhanye uzithwele okuthi ukuthi uyabe ehlwanguliwe lowo mntwana. Lokho bakithi sithi bobaba umuntu ongubaba gala similo uma esenza into enjalo. Ubaba lesimilo ubaba ohloniphekayo uhlonipha abantwana ukhulisa abantwana usebenza kwanye lo mama wangakwakhe labanye omama labo babe esiqintini ukukhulisa abantwana. Yinhlanyelo yakusaza phela ngoba lapha abantwana bezahlongula bebancane njalo umntwana ungamhlongula uyaphambana engqondweni but ungamhlongula aphinde azithwale uphambana kabili aphambane kathathu. Yikho esikuthandayo yini ukuthi abantu bethu babe yikho kona. Bazali kasivikele nabantwana. Sengitsho njalo kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi iclassroom ilaba amankazana amaningi kulabafana. Ubusuthola njalo ukuthi lama universities amankazana amaningi ayagraduate okudlula abafana noma bangaze babe bayacindezelwa bayanzwa lokhu lalokuyana balokuzimisela thize but kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohliwe sesimchiyile.
Hello ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathi ntambo kahulumende ubona ngeziphathelane labesifazane obexoxa icingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7. Lithiye indlebe kuona lo msakazo kusasa ngomgqibelo lapho lamuhla ngomgqibelo lapho unkosikazi Nyoni achasisela abesifazane ukuthi bengathola njani usizo lokusungula amabhizimusi ehlukeneyo ngemali abangayithola emabhanga kahulumende. Kunjalo nje amagqwetha alwela ilungelo loluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamakhansila aleli bandla amabili ngolwesithathu eHarare umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lomnumzana Lavmo Makuwerere okaward 25. Ugomba uphange wakhululwa kungela cala aletheswayo. Umakuwerere yena wetheswa icala lokuziphatha ngobudlwangudlwangu ngemva kokumela abaphila ngokuthengisa ekade behlukuluzwa ngamapholisa. Ukhululwe laye ngemva kokuhlawuliswa imali yefine. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi umeli wezengeza West umnumzana Job Sikhala laye olilunga le-CCC elokhu evalelwe eChikurubi Maximum Prison lapho asefikise khona inyanga phose eziyisikhombisa evalelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele egqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khosa Mncube obemela ukhansila Makuwerere. Uqala ngokuchasisa ngokubotshwa kwalukhansila.
Ngompolisa wesithi bona bebezama ukuthi babophe ama-vendors yena wasengenela ebaphambanisa umsebenzi wabo ekubopheni ama-vendors lapho. So khanya kube nokungazwisisani kuhle lamapholisa khonapho bona bekuthathela ukuthi kutho ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo yena kuyikuthi ayi ukoda ubebuza nje ufuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama-vendors lawa babotshwa ngaliphi. So khona kuyana amapolisa bona basike bakuthathele ukuthi kuthiuthi ayi uvele uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke e-station basebesithi bona ngabhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe sokasengimkhulula.
Ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutsho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi lakhathesi lokhu uyalilandula. Ubena bekukhangele ukuthi xa kuyikuthi bengabhadali uhleke engahlawula ifayini le ukuthi ukuthi useyalala esitokisini siyaziswa e-court ngemva kwe-48 hours. So khonokhena ngibona akukhangelele wasengelele waseqinisekona ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhululeyo umuntu ekade sithi bekuvele kula ma-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza so ukuthi alale esitokisini bekuzasuka kumphambanise kakhulu.
wona amavenda laba bathengisa esitaladeni bebenzeni beze behlutshe ngamapolisa?
Bekungelanto abayenzileyo, akuhluphana nabo kwamapolisa. Amapolisa kwebi ukuthi amapolisa bezesithi bathengisa endaweni lapho ongavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona. Kanya yiko lapho usuke khona lo kansela la esengenele efuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapolisa bezesithi abantu laba bathengisa endaweni ongavunyelwa ukuthi bathengise khona. So yiko usuka sehlukana khona lamapolisa. Amapolisa sebekuthathele ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe, kodwa abanye bayakulandula lokhu bathi abantu bayahlukuluzwa, abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kukakansila Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Kona ukubotshwa kwakansila lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubothwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapolisa bona babuthathele ukuthi vele kasifuni ukuthi usosiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khonokuyana vele kusuka kutshengisela ukuthi ilungelo labantu amapolisa kabaliphathanga ngendlela yakhona. And kusuka kungabe isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihlonipha amalungelo abantu, kodwa nampo abantu bafunga ubothwa nje.
Lo-ke ngumnumzana Khosa Mncube, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, njalo nguye obemela ukhansela we-CCC umnumzana Lamo Makuwerere obotshwe ngolwesithathu wakhululwa ngemva kokubhadala ifayindi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo. Ifandla le-CCC lilandule imbiko ethi okuhazwe ebulenjini okokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba esola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo. Umbiko lo ulomlayezelo lapho okuthiwa uMahere nguye owayekhuluma kodwa igama lakhe alikho embikweni lo. Lumbiko uthi uSikhala bamkhuza yinkokheli ye-CCC wala elokhu ekhuluma amazwi alocuku, njalo ukhanya efuna ukuqeqebuka kubandla ngoba esithi inkokheli ayimnanzi esejele. Kodwa umsekeli kaMahere umnumzana Gift Stalos Siziba uthe umbiko lo ungamanga, njalo uyakhanya ukuthi ngwabantu abafuna ukuphosela inyoka ephilayo phakathi kwenkokheli yebandla. USikhala uncitshwe njalo ithuba lokuhlawula ibail ngolwesine osekwenza abestokisini osekwenza abe esestokisini okwamalanga adlula amakhulu amabili. Okunengi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluli umnumzana Samuel Leme walele uSikhala ithuba lokuhlawula isibambiso sebail ngemva kokuba amagqwetha akhe ekhweze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu esithi ngoba uMantshi unkosikazi Thafazi Kwamithi wayephosisile ekwethuleni isinqumo sakhe. Unkosazana Ellen Shiriyelenga isiphathamandla se-CCC uthi kabajatshuliswa isinqumo sikamahluli Leme.
Njalo lecala lelethesa uSikhala kalicacile ngoba nxa ngabe licacile ngabe uyaphuma entolongeni njenga laba abanye bakha bafumayo.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lesi sinqumo siveza sobala ukuba abemithethwandaba bethatha uhlangothi endabeni eziningi eziphambi kwabo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution, kanti-ke lokuhlonipha izivumelwano zomhlaba eziphathelene labalungelo abantu. Indlela aphethwe ngayo kuy kuyindlela yokuhlukumeza ngendlela ephezulu kakhulu. Usebotshwe njengalokho esithi political prisoner, uyalelwa ukubona amadokotela, uyalelwa ukwelashwa, uyalelwa ibail, uthwaliswe nzima njengendlela embi okumangalisayo.
Kusenjalo abathuthisi bakahulumende bathi bebengalungelanga ukupha impendulo kusicelo esakhwezwa ngusikhala okuyabe kukhulunywa emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokuphazamisa ukuqhutshwa komsebenzi womthethwandaba ukuthi kusakazwe kubomabonakude. Abathuthisi bathi khona bezaba lempendulo kulesi sicelo, okwenze umantshi unkosikazi Murewana Jogofa athi laye uzokwethula isinqumo sakhe edabeni lolu ngomvulo wevikezayo. Usikhala ubotshwe ngenyanga kaNhlangula nyakenye ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Ali, njalo sikhathi sonke ecela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uyalincitshwa lelo thuba lanxa abebandla le-TCC besithi iyamhlukumeza imithethwandaba uSikhala ngokwezombusazwe. Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende akangeneli kwezemadale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi amapholisa abophe unkazana oleminyaka elithumi lantathu 13 owePlumtree ogwaze wabulala umntwana oleminyaka emine 4 wafihla isidumbu phansi kombheda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court uzavulwa ngeviki ezayo lapho okuzathethwa amacala okubulala angamachumi amabili lane 24. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ibingelele ku Studio 7, sibingelele ku Studio 7 okhuluma ngusanda waselifani. Banjani abantu? Okukhona ukuthi uJob Sikhala sevalelwe okwesikhathi eside ende kusibuhlungu. Indaba kaJob Sikhala iyafana lendaba kaLookout Masuku. Abantu fufuze ngabe ba protesta bezama ukuthi la even uChamisa kahamba ezefiyo kusadaka ku-AU labanibani. A protest ukuthi why uJob Sikhala efevaya kuze kube namhlanje. Okunye futhi okuze ukukhangele bathi bathi izikolo la ziyadura. Ngani kwenzela ukuthi abantu bezibandla ngasafundi? Mwana zile amatisha laba checking kase zemali and abafundisi zile bakufundisa special ama secondary teachers zile abafundisi bayekile abantu labenjalo. Mwana zile ukhayela amabhukutha amakwa yena amabhuku amatisha bamaka amabhuku uzibona ukuthi teacher uyafundisa ukuthi ubone ukuthi ibhuku limakiwe yini. Amatisha zile abazahluka ngokufundisa and ba checking kase zemali kwenza ukuthi abantu labaningi ngokhaya ama school drop out semaningi kakhulu abantu abacela ko grade 7 abasafundi bazihlalele emakhaya. Why akufundwa akufundiswa in fact uzafundisa even le ama school fees akhona adura abantu abazali abaningi abakwanisa bakhola imali ezincane abasebekwazi ukufundisa abantwana. Ihulumende yona izihlalele vele ithena umnyango ukuthi yena yena uzabhadala abantu ngo-2023 kodwa akukho awekhonto enjalo. Ngani nje ukukhuluma nje ukuzikhulumela nje ukukholisa ukukhuluma nje ukuthi ngikholisa ukukhuluma nje labantu kodwa abantu bena bahlupheke. Yakunazela ukuthi kwakhona lokhu yikuhlupha amanga esiphila ngawo esiphiswa izana. Abantu kababambanga abantu bezimbabhe babambale kabuhlupha abamanga kakuhle bazazi bayikhiphe izana le ngoba izana iyikhensa iyahlupha abantu.
Linjani kustudio 7 abasakazi nabalaleli siyabonga indaba ezinhlelo sithumela zona. Bengicela ukuzilimbuzele kulawa amadoda abasupporti CCC ukuthi kungani behlala bethuka abanye abantu imbono yabanye abantu baze batshela abantu ukuthi umuntu uyawumana emsakazweni lani liwudlale ukuthi kumbe iStudio 7 sokungikachamisa yini ukuthi ngiyokukhampenela uChamisa umuntu ongasupporti CCC sokumele ukuthi angafa umbono wakhe ngoba uzathukwa. Sesizayesaba phela sisakwazi ukuthi kumba kuse iStudio 7 sokungekachamisa na. Ukhona ubabo Zizeo wathutshelwe isangoma sakhe angizwa abantu sebemtshela ukuthi uyawumana wathi no umbono wakhe lwani muntu lawe faka wakhe umbono lami ngifaka wami umbono hhayi ukuzothethiswa omunye umuntu emsakazweni. Lina lidubo ngokuthi abalandeli be-CCC lizibona ngani lingcono kwabanye abantu. I-CCC ayisobandlela itshalelana uChamisa kudala ekhona emkwezombangazwe yini enye osowayenza ngizayo ngaphandle kokufaka okambarami kobulawayo alikuboni konke lokho okwenu lifaka amatomo likhangele phambili kuphela selamba ligxeka yonke into yenzane likwenzayo lihlukane labanye abantu
siyabonga umsakazi eminyakeni omutsha 2023 hayi abantu isikhathi esifikile manje wakuhamba eregister ukuvota sivoteleni i-TPC nje mhlawumbe ingazama ukuthi sikhiphe izanu nje ngoba izanu ngabantu abayizigebenga laba laba bantu yizigebenga abacabangela bona kuphela ukuthi abantu baphila njani elizweni abalandaba ngabheka izalo kwaziza kwamanye amazwe lamakhehla bahola imali yokuguga imali yani basiza ukuthi baphile manje ezimbabwe abalandaba lokuthi izalo kwazi lamakhehla baphila njani lokuthi kwenzakalani ezikolo manje amatitsha aholi asafundisi bantu bakhuluma babothwa so kufanele ukuthi befe bethule ezibhedlela akuselamita akusayelatshwa ukuthi uyelatshwa ezibhedlela sokufuneka imali uyabona ukuthi elizweni sokuzima kakhulu abantu uma bangasaphuma ngaphandle kwelizwe akuselampilo elizwe alusakhona ukuthi wondle abantwana usiphakathi kwelizwe kuphila kunzima kakhulu abantu asizameni ukuthi lo nyaka sivote ngobuningi bethu sikhipheni zanu ngoba manje ngale kwalokho vele inhlupheko isazoqhubeka ngiyabonga abasakazi MK Dow 63 ngilapha kobulawayo ngilapha kobulawayo ephumulayo
salibonani salibonani izihlobo ngiyacela usizo la ngalahlekelwa iwallet ilamakhadi lelicense phakathi konke isimkhadi yasegoli ngagibeza abantu ngisukela ecross nesilobela ngisiyafika ko-TM iwallet yayingasekho emoteni so bengicela ongaba eyibonile oyisilahliwe bengicela usizo lidlulisele emagrupini wonke maybe ngakhona ukuthi ngiyithole ngoba lelicense kunzima ukuthi uyithole igama ngujoshua ongabe eyitholile angakhona ukuthi angicontacte kule number u 0612745706 ngicela ongabe eyibonile
sebengelela kustudio 7 lokhuluma ngamaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibesukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizame nini bonke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzadala ukuthi kube lamatitsha abavela kwezinye indawo kube namapolisi emgwaqweni avela kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungako okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basabhalele emazweni abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu sokuphula ijombo siyezwakalisa izimfuno zethu siyezwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so yabacela abantu bonke nje ngathi kuyenzeka nje sibambaneni sibe imthakazi siba big people hlanganeni layo isisibe mhlawumbe like mazotazoyicodes in government hhayi ukuthi sithatha amandla ethu sohambise ngaphandle hayi siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg thank you so much
siyabingelela emsakazweni siphingele labalali bomsakazo sibonge kakhulu umsebenzi omuhle ngilusizi kakhulu ngokubona amacebo angamatricks amabi azanywa izanu PF ukuthi bayenze ukuthi bafuna ukuthi uJob Skhala beze befike kuma-election baloke bemvalele ejele sokucacile lokho ngoba omantshi abahamba beyothetha icala likaJob Skhala kuyabonisa ukuthi vele babethunywe yizanu PF ukuthi baligwele kanjani icala baliphawule kanjani icala manje umbuzo wami sekutheni amaZimbabwe wonke opposa izanu PF uma bekuvuma ukuthi izanu iyabavala nje ukuthi bengalokothi ukuthi bebonise indlela abafila ngayo kuze ufike kutheni umuntu njengoJob Skhala obedlala indima engaka ku-TRC mayeza qeda umnyaka esejele kungakhanyi ukuthi abantu beZimbabwe bathini ngakho kushuthi izanu yakubona nje ukuthi hayi laba sebafaka ejele nje ayikho into abazoyenza yini kungake kwenzwi itoyitoy nje kancane ukuthi nje kubona ngathi imizamo ukuthi phela ngeke phela abantu bonke abaopposizanu babafaka ejele bababulala babakinatela so kuze kube nini phela noma siya ku-election akusathembisi i-election yakhona izaba friend fair ngoba masokuthowards election ngeke kube khona ukuthula babe besemajele bonke oChamisa bonke omqondisi wabe sebesejele manje kusho ukuthi kuye kuyinto enjani leyo abantu bezimabha ake bezama ukuyibhekisisa kahle lento ke beyifakela izibuko siyabona
video 7 sanibonani ngiyakomutsha kubasakazi bonke kanye nakubalaleli ngokunjalo angihlale phezu kwe
ngesigaba ngingachitha isikhathi. Sivikela phana ukuthi omongameli uthi uzathula inkulumo ngokwenziwe nguhulumende wakhe okube yintuthuko. Asazi ke maybe mhlawumbe kumbe intuthuko ibe khona ngale e-RR. Thina ngapha esayidini lethe lecholojo asiyibonanga leyo ntuthuko. Ngathi nje sizwe wathatha umbuso. Ngathi nje vele since 1980 navele ngale esayidini lecholojo asiyazi. So ngizwe ukuthi awuthi khona uzathula umbiko ngentuthuko eyenziwe uhulumende wakhe, njalo abantu behalalisa uhulumende. Bazamhalalisela labo oyenze intuthuko kiwo. Bazamhalalisela kodwa thina ayikho into esingayihalalisa njengasesayidini lasecholojo, ngoba ayikho into esiyenzelwa iZANU-PF. Esiyenzelwa iZANU-PF ukuhlukumezeka nje kuphela. Thina intuthuko yethu siyazenzela echolojo ngezethu izandla, ikakhulu thina ama-diaspora. Siyazenzela intuthuko yethu, siyakha izikolo, siyakha amaklinika ngezethu izandla, ngemali zethu. Uhulumende akakaze afake even cent. So siyamangala ukuthi uzathi kuhalaliswe kuhulumende ukuthi uyenzele, ngoba thina esikwaziyo ukuthi asihlukumeze kuphela. Abantu sigcwele amazwe manje, sigcwele wonke amazwe, kathesi abantu bahamba nzima, bangena emifuleni beriska ngempilo zabo, bezama ukuthi befuna impilo engcono. Kodwa yena ethi uhulumende kahalaliswe. Ehalaliswe for ini? Ngoba thina okwabo kusihlukumeza kuphela.
Umdlali wenguqu yabesifazane owayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lele Mighty Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSeko. UMachingura wayesaziwa ngokuthi nguMafidi utshone izolo ekuseni emzini wakhe eWaterfalls eHarare. Okuningi asikuzweni kuGainer Gumede Saidi exoxa lentatheli zindaba ecubungula ezomdlalo uThandazani Zimbwa.
Imeli yeZimbabwe ikakhulu labo abalandela umdlalo wenguqu basilikele kakhulu ngemva kokulahlekelwa ngomunye umdlali owayenendumela umdlalo wenguqu wabomama, yena obeyibizwa ngegama lokubana nguRufaro Mafidi Machingura. URufaro ubebeyindumela enkulu ngemva kokuletha iqembu leZimbabwe ikakhulu ngo-2011 lapho iqembu lakithi elanquba khona kuGOSAFA. Ngendlela ayedlale ngayo lokuncedisa iqembu lakithi owayengumongameli webizwe leZimbabwe ngaleso sikhathi uComrade Robert Gabriel Mugabe wathokoza kakhulu, watsho ukuthi ngizokuthiwa uRufaro, uRufaro ubise intokozo. Lokho kwakuhambelana nebizwe lakhe, ngakho-ke lokho ngiyabona kuyajingisa ukubana lapha silahlekelwe ngomdlali obenja. Kungasenani eminye imidlalo ayeyidlalile wancedisa ukubana iqembu lakithi lama-Mighty Warriors liyefika khonale kumncintiswano yabomama e-Afrika, njalo edisanjalo lokubana sihambe eBrazil kuma-World Tennis Championship. So kwengumdlalo sikulole ndimela omuthi ibizo lakithi ukubana lithole ukuhlonipheka kwezemidlalo wenguqu.
Ugulile na
uMachingura ukhanya usuke wehlelwa ngumkhuhlane esetshiya ezenguqu, kuphambanisekile, kukhanya kwathi esadlala kwase kuphambaniseka, sehluleka ukuthi enelise ukuqhubekela phambili lokho edlala imidlalo yenguqu wamiswa. Kwathi sokunjalo kasazange impilakahle yakhe ayisazange imvumele ukuthi abe elokhu edlala umdlalo wenguqu. Njalo ngengathintana nabanye abanye nabaqeqeshi bakhe, omunye olendumela uRosemary Mtata watsho ukuthi hayi wayedlale kuhle, wamthatha wayedlalela iqembu leBlack Rhinos, wamtisa ku-national team, njalo ubedlala emuva, wamsusa emuva wamdlalisa phambili lapho ayenelisa khona ukuthi ahlohle kakhulu ehlohlela iqembu lama-Mighty Warriors khona ukwenza ukuthi liphumelele lifika-ke kumncintiswano bengikhulume phambilini.
Uthiye bani muva?
Kungubi yakhe bekungakacaci ukubana obe nabantwana abangakhi, kodwa ngumuntu obile muli, njalo ngumuntu oke waphila emshadweni kodwa bekungacacanga ukubana ube nabantwana abangakhi. Ngumuntu sibili owayevuthile, obethanda impilo yokuphila engikhaya enomkakhe njalo labantwana, kodwa akusaphumelanga egcekeni ukuthi sazi ukuthi abantwana bahlebele bangani. Lokhu ukulahlekelwa esikwenzileyo nguye uRufaro Machingura kuyadanisa kakhulu, ngoba ngomunye owayeyisibonakaliso sokubana umdlalo wenguqu wabomama ungafika esiqongeni esinganani ngalokho ayekwenzele iqembu lama-Mighty Warriors. Sizakhumbula ukuthi iqembu lama-Mighty Warriors lihambe yibe lakuqala enabo machinguru ukuyafika ku World Cup yabo mama eBrazil yibe iqembu lakuqala njalo ngesikhathi sabo umachinguru baba lendimela enkulu umqeqeshi wabo engishadrick mnawo banqoba manje bayadlala emncintiswaneni emikhulu khonapha eAfrica ngakho ke kuba khona kwakhe encedisa iqembu lamamighty warriors njalo ehlohla kakhulu khona ukuthena kwathengisa ukubana ube ngumuntu onjani njalo kwathuthukisa ilizwe lakithi kwezomdlalo wenkukhu wabomama.
Hello ke nguthandazani Zimbwa intatheli ehlaziya ezemidlalo obexoxa ecingweni logeyina kumede site weStudio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithu asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingaya ku www.voandebele.com. Libe lempela sonto elithukela.